umkambo omnyama okhuluma ngawo babangwenya i-rate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le
ngabasozi bavume ukuthi i-official le-mabank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthulincube lo mangoja bathi wona bazama ukuthi bafake intengo eyangaphandle bayifake phansi abafanele bakwenze ukuthi bathathe imali eningi kwi-reserving bayigcwalise emsikeni benzele ukuthi kube le-competition abasoze bavume ukuthi imali yesebhenki ikhwele ilandelana lo msiko omnyama zabanayo imali yakhona
inxa i-rate kahulumende ikhwela ngalindlela babangwenya ikhwelile ngeviki edluleyo isikhwelile njalo kuleviki nxa iqathaniswa ledola lokho kutsho yini ukuthi le ntengo ezitolo lazo zizakhuphuka
lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi amaviki amabili edluleyo umthulincube akume singathena ukunangakho wayeexwayisela esithena osobhizimisi abafanelanga bafake intengo yabo ezitolo ihambelana lomkambo omnyama bafanele bafake intengo ehambelana lomkambo webhenki kodwa phela nxa bona bethenga imali eningi ngaphandle kwebhenki akula enye i-alternative nxa abaningi bakhona bezuza imali yebhenki nemali esikhwelile intengo yezinto izakhwela layo ngoba iyahambelana lokuthi imali yakhona bayithenga njani bayithenga ngani
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa esola osomabhizimusi ngokukhuphula intengo sithi basebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende wakhe wena ukhona yini omsolayo phezu kodaba lwentengo lolo
hayi phela ukukhwela kwentengo kwenziwa esingathi kwi-economist i-replacement value ngoba ungazithenge into ngoMeyi uthenga nge-$1 nxa usizayithenga ngoJulayi iyabisiyi-$2 which is nxa bona bezithengisa ngamabhondi bafanele bathengise ngentengo leyana ebanika amabhondi abazakwazi ukuthi bathenge imali yangaphandle ku-$2 lokho ukuthi laba abathiwa bona bayasubjectha i-economy hatshi ngoba vele i-economy yakhona vele mfowethu iyazisubjectha sile mali ezinengi yama-currency amaningi yona iyangaphandle kwelizwe i-US dollar ilama-currency amabili eyebhenki langaphandle asingeye sithi kutho ukuthi asingeye sibe siphoxanele abantu abazama ukuthi babe bezuza